Ukuvulwa kwezikolo kwele South Africa kwenzakala ngesikhathi lapho inani labahlaselwe yileli gciwane selibanga kuzinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 kade asebefile sebedlalela kunkulungwane 1,000. Loba nje ukuvulwa kwezikolo lamhlanje kuqale ngabo grade 7 labo grade 12. Abazali bezimbabwe kwele South Africa bathi leli nyathelo lizafaka abantwababo engozini enkulu kakhulu. Isizalo sezimbabwe unkosazana Mercy Mvundla uthi okwethusayo ukuthi uhulumende usanda kumemezela ukuthi indawo zokudlela ezemidlalo lamanye amabhizimusi kuzaqhubeka kuvaliwe ngokwesabela ukuthi kungenza abantu bathelelane lezigciwane.
Angiphathekanga kahle njengomzali ukuthi abantwana behambe esikolo ekubeni thina njengabazali singakavumeleki iningi lethu ukuthi sibuyele emsebenzini. Okuyikuthi ukungavunyelwa kwethu kusho ukuthi kukhona abasivikela kikho pho abantwana, kusho ukuthi siyozwa amanzi ngogodo ngabantwabethu.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala, yena othi kuyamangalisa ukuthi ePhalamende balokhu besesaba ukuyahlangana bese besithi abantwana bayigcwala esikolweni.
Sekumele siqale silindenyana kuze kuyofika nje September. Mina vele isifiso sami besithi lo nyaka vele besizayikhansela ngikhalenda, sithi hayi lo nyaka is one of the years vele singeke sidenza lutho ngawo. Abantwana bebuyele esikolo next year sekungani sokuphephile. Thina singabazali sihlezi ezindlini saba lomkhuhlane kodwa abantu bethu bahanjiswa esikolweni.
Abanye bathi njengoba iningi labantwana besebenzisa imichova lamabhasi yikho lapho abazathola khona legciwane. Abanye ke bathi abanye bazasuka lalo emakhaya bezolithelela abanye ezikolo. Kodwa kumphathi ntambo ogatsha lwezemfundo kubanga leprimary lesecondary unkosikazi Enjimutseka ukuthi izikolo zonke ziphiwe amamask lemithi yokuthi abantwana bageze izandla bengabanjwa ilegciwane. Ukuthi abantwana bazahlala begqoke amamask kanti njalo kabasoke babambane basondelelane kumbe bahlale duzane duzane.
We can say with confidence that about 95% of our schools have been.
Zonke izikolo ngaphandle kweziLutshwana sezitholile zonke izinto ezidingakalayo ukuthi zivikele abantwana ekutholeni leligciwane.
In provinces, some of them include using neighboring schools just to make sure no learner must be left behind.
Le yinto ephikiswa liningi labazali laba bona bathi izifiso nje zikathemba lo amukela ezaphenduka zibe ingozi elezidumbu phansi. Kodwa ke ugatsha lwezemfundo luthi umntwana ongasoke aye esikolweni uzesulwa encwadini zesikolo. Labo abazali abafuna ukufundisa abantwana ezindlini zabo kuzafanele balandele imithetho eqinileyo kokuqela lokuvumela ugatsha lwezemfundo ukuzohlola ukuthi indlela abafundisa ngayo laba bantwana iyalandela yini imithetho yezemfundo. Melesturo 7, Johannesburg, South Africa, New Benedictine Chapel.